Iningi labosomabhizimusi bakoBulawayo bathi iPhasika yangumvulo okweminyaka emibili ilandelana ibithule kakhulu uma beqathanisa leminyakeni edlule. Unkosikazi Lydia Ncube olungisa inwele edolobheni lakoBulawayo uthi umumo lonyaka wehlukile.
Ha ikhefu leli le-Easter Monday hayi lithule lithule sibili bakithi lithule abantu abalamali akulakukholiso kukhona le machechi njengoba sihamba siliqembu nje elilutshwane hayi abelingamnandi sibili lithule sibili abantu abalamali izikolo zisanda ukuvulwa babhadala i-school fees ama-uniform hayi ithule i-Easter Monday le.
Unkosikazi Sichumile Ndlovu uvumelane lo Ncube.
Yazi lokho kwaba lama holiday angaze mboni holiday nje. Ha laba sekhaya bangcono kulathi lapha eTown. Ha kunzima akukhanye lokuthi i holiday vele kaqedakali. Ah okunje kunzima kwaze kubonakala i holiday nje ethule zwiya kulamala kulani. Ha futhi sithwele nzima.
Usomabhizimusi unkosikazi Ratitso Moyo yena uthi udumisa uNkulunkulu loba nje bekunzima.
Hayi holiday analeyi, hayi holiday leyidakiwe kaya. Akulalutho, ama-clients akula, abantu abakudla kuyadura. Yonke into nje yangikhona ayikhanje amanye ama-holidays esiwajayeleyo. Kodwa siyabonga ngoba besidumisa uNkulunkulu but asimdumisanga njengendlela ejwayelekileyo ukuthi abanye abaye bayachaya amaphungwe besemachechi bekuyi-limitation yokuthi abantu kumele bechayise ngo-8 abantu sebejayele ukuchayisa ekuseni abanye bechayise ngama-10 so holiday leyo ibinzima sibili kodwa siyabonga uNkulunkulu.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Abigail Khuphe uthi ikhefu ulidlalele ekhaya labemuli kodwa bebelandela iziqondiso ze-COVID-19.
Athina i-Easter sihle kahle sibili sike sathola isikhathi sokuthi siphumule emsebenzini sihambe sevakatshela abadala ekhaya sadla ihlobo sabona ukuthi bayaphila nathi basibona ukuthi siyaphila. Besekhaya siphenduke lamhlanje hayi sidle kuhle sibili bekumnandi but besihamba lathi sibona ukuthi siyananzelela lokho okwabekwa yi-World Health Organization we-COVID sigqoka ama-mask lama-social distancing bekulamapholisa futhi emgwaqweni lapho ehambe ekhaya lama-social distancing langathi besihamba ngo-Plumtree Road laphambili ngale bake basehlisa lapho ngezimoto esihamba ngazo basi-checka besi-checka ama-temperature la awe-COVID.
Umnumzana Victor Tavengwa uthi lonyaka i-Easter abenelisanga ukuyinanza ngendlela eqondileyo.
Isikhathi lesi ese-Easter siqakatheke kakhulu thina kumakholwa e-Catholic faith ngoba yiso isikhathi esikhumbula khona ukufa lokuvuka kukaYesu Kristu. Sibona ngomnyaka lo kube yinkinga sibili ukuthi senze izinto esizenzayo ngoba thina i-Easter siqala 40 days before i-Easter nale ngoba siqala ngokuzincitsha lakho ukuthi lokunika unceda abalabo abadubekayo.
Lonyaka ngumnyaka wesibili ikhefu lePhasika lingananzwa ngendlela amakholwa esiKristu afuna ngakhona kulandela ukuqhamuka kobhubhano lwe-COVID-19 emhlabeni jikelele okugoqela laseZimbabwe okusuke kwaphazamisa inhlelo eziningi. Amakholwa esiKristu ananzelela ikhefu besezindlini bengayanga ezinkonzweni zabo ngoba inani elivunyelwa nguhulumende ukubuthana ezinkonzweni ngokuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown liphansi kakhulu. Iningi labantu belilandela inkonzo zokunanza i-Easter Monday enkundleni ezehlukeneyo zebulenjini ngoba bekuvunyelwa abantu abangama-50 kuphela ukuba babuthane. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.